So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosini mhlaka 26 Mpandula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uDokotela Peter Magombeyi owayethunjiwe ngabantu abangaziwayo usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Uhulumende usevumele umndeni kaMuyi umnumzana Robert Gabriel Mugabe ukuthi ayengcwatshwa kozimba esabelweni seMashonaland West. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weUnited Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni leNew York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weUnited Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni leNew York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Umnangagwa ukhale njalo ngezijeziso ezetheswa amalunga ezanuPF ngelemelika lomanyano weEuropean Union esithi sezilethele uZulu weZimbabwe udubo olumangalisayo. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo esedolobheni leNew York.
Njengobe kukhangelelwe, umongameli Mnangagwa usole izijeziso lezi esithi ziphazamisa uZulu makhaza kanye lemizamo kahulumende wakhe yokuvuselela umnotho. Ngokunjalo, uthe kumele zesulwe ngokuphangisa ukuze eZimbabwe lenelise ukuqhubekela phambili liphume engxakini elikizo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Ngethula amazwi ami kulandela ukusithiya kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Ilizwe leZimbabwe liphakathi kokuguquka njalo lizimisele ukuvuselela umnotho obanjwe yizijeziso zenotho.
Our progress inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our societies.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe uphakathi kokukhulumisana lamabandla aphikisayo emizameni yokugxilisa umkhuba wokubamba iqhaza lanxa abantu bengaboni ngaso linye njalo bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Konke lokhu kwenzakala kungelani lezijeziso zenotho ezingekho emthethweni. Lezi zijeziso zenqabela ingqubela phambili yentuthuko lempilakahle yesizwe.
Furthermore, the sanctions are slowing down our progress, inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable.
Umongameli Mnangagwa ukhulume kusanda chaya ihola lesivili ekuseni njalo wethule umbiko wakhe phakathi kwemizuzu elithumi lasithupha. Lokhu bekungokwesivili ukuthi uMnangagwa akhulume emhlanganweni weUnited Nations njengomongameli weZimbabwe ngemva kokugenqulwa kukaMgabe libutho ngo-2017. Ngimele iStudio 7 ngisesigodlweni seUnited Nations eNew York, yimi untungameli Inkomo.
Okunjalo nje uZulu useveze imizwa eyehlukeneyo phezu Kombiko wethulwe ngumongameli Mnangagwa emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly. Abanye bathi uMnangagwa uthethe ithuba lokuveza isimo esingayisiso esiselizweni edabeni lokulondolozwa kwamalungelo oluntu, ikanti abanye labo bamtshayele ihlombe ngesicelo asenzileyo sokukhutshwa kwezijeziso zenotho. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo, lapho aphathe kabanzi ngenhlelo zikahulumende wakhe akhangele ukuthi zizanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ubuye wasola amazwe angentshonalanga phezu kwezijezo zenotho athi yizo ezingumgoqo emizameni yakhe ukuthuthukisa ilizwe. Ingcwethi echubukela ezombusazwe uMnumzana Mlindiwe Mancitshana uthi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngesimo esiselizweni, ikakhulu kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, esipha isibonelo sodaba lokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi.
Isipithi sikamongameli kube yikuqhubeka kwalapho kwatshiyela khona uRobert Mugabe. Siyabona ukuthi ukhuluma ngokunye kodwa yena ngapha ekhaya esenza okunye. Abantu bayahlukunyezwa. Sibona ukuthi udokotela uMagombeyi ubethethwe kodwa akula lutho olutshengisayo ukuthi sehlukile. Kathesi abamabandla aphikisayo bayaliswa ukuthi batshengisele kulungelo labo leli kusisekelo sombuso kodwa konke lokhu akwenzakali. Kodwa emazweni ufika ekhuluma okunye okwehlukeneyo, yikho kube yinhlekisa ukubona etshela izihlalo kumbe ama-seats angelamuntu ngoba akulo othanda ukufuna ukuyalalela lokhu akutshoyo.
Omunye wentsha yaseHarare uMnumzana Qiniso Ndlovu uthi ukhanya uMnangagwa kumsinda ukulandela ezinyalweni zikaMgabe.
Mna ngokubona kwami bangathi uMnangagwa akalasithunzi njengomgabe, because wayethi Mgabe wayethi mayekhuluma enkundleni enjani babegcwala abantu befunga ubona ukuthi uzothini, but loo ndoda izolo ukhulumile izolo akula ngitsho lo muntu abekhona abantu bebengalelanga ukubonisa ukuthi akula muntu omkhangelayo obheke attention kuye, cause into abayekhuluma kusho ukuthi hayi qhathekanga, cause akula muntu oyilaleleleyo izolo uma libonile la.
Kodwa umsekeli kanobhala jikelele wentsha ye-ZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo umtshayele ihlombe ngokukhuthaza ukwethula kwezijeziso ezethethwa ilizwe.
Zwini umbiko kamongameli, hayi ukhulume kabanzi sibili ngokusebenzisana kwabantu wezombangazwe eZimbabwe. Uthile ukuthi iPollard ikhaya lithi bonke abamaqembu aphikisanayo bangahlala la ephansi bencedisana ukubonakala ukuthi ilizwe lingahamba phambili ngaziphi indlela. Wakhuluma ngobugwelegwele ukuthi hayi izakhe anti-corruption izabopha bonke abantu abenza ubugelegele elizweni, ngoba lokhu sokubulele umkhonomi wethu, inotho yethu isilimele, ilimele ngendaba yobugwelegwele. Kanye wakhuluma njalo ngendaba yama-sanctions lapho asekelwa khona i-SADC yonke nje, sikhaleti mhlaka 25 inyanga yaka-October kuzaba lo mkhankaso omkhulu kula amazwe ngendaba yama-sanctions la akhangela iZimbabwe. Ube ngumbiko omuhle kakhulu, umbiko ohlanganisa abantu, umbiko obambanisa abantu.
UMnumzana Andile Mafu isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo uhulumende okumele akwenze andubana zethule lezo zijeziswe ukuthi ashiyane lomkhuba wokuncindezela amalungelo kaZulu.
Okumele sikunanzelele ukuthi uMnangagwa engaze akhankase kanganani khankasele ukuthi izijeziso zenotho singathi ama-sanctions ithi asuswe, akusoze kuncede nxa ukuncindezelwa kwaZulu kuqhubekela kusiya phambili, abantu bebonakala bethunjwa kungelalutho uhulumende alwenzayo. Konke lokho kutsho ukuthi izijeziso zenotho zizahlala zikhona. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende aguquke ezenzweni zakhe.
Izijeziso zenotho ezethelwa eZimbabwe sezidale ukuba ilizwe lilahlekelwe ngamathuba okuthola usizo lwemali ukuze lithuthukise umnotho walo. Impahla elungiswa elizweni ayisenelisi ukuthi ingene emikhambo efana lemazweni awe-European Union, eMelika lamanye, ngenxa yalezi zijeziso okuyinto eyabulala amakampani afana labo Cold Storage Company eyayithengisa inyama yayo imikhambo ye-European Union. Nimele Studio 7 seHarare, ningu Gibson Pepe.
UDokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi balobudlelwano lohulumende weZimbabwe usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi uMagombeyi usuke esibhedlela seAvenues Clinic eMinian Ntambama ephakathi kwemota yokuthwala izigulane iambulance ngesikhathi ihanjiswa eRobert Gabriel International Airport. Lokhu kucatshangelwa ukuthi bekwenzelwa ukubana abantu abagoqela intatheli zindaba bengamboni. uDokotela Masimba Dindoro isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uDokotela Magombeyi uzathola uncedo olufunakalayo eSouth Africa. Kulabo dokotela abazamhlola khona le eSouth Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe. Amapolisa abemvimbile eAvenues Clinic esithi asadinga abazamvikela nxa esiya kwele South Africa. Umphathintambo wezembiko uMonica Mthwangwa izolo uveze ukubana kulabantu abalichumi lanhlanu ababefuna ukumthumba njalo uDokotela Magombeyi. Umthethwandaba uthethe izinqumo ezimbili ezokuthi avunyelwe ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Uhulumende uthi akwaziwa ukuthi uDokotela Magombeyi wathunjwa ngubani. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube exoxa lo Dokotela Ndoro.
I was also informed that he yes, I'm sure there is a medical team which was organized to be attending him. To us as an association, we really feel and believe that his health is of paramount importance and it should be treated as a matter of emergency.
Ngizwa kuthiwa usefikile kule South Africa lapho thule kulabantu akade bemelele. Laba ngabantu ke okumele bamelaphe khona ngale kule South Africa. Sithi ke thina ngapha impilo yakhe iqakathekile kakhulu nxa sesikhangele khona ukuthi wathunjwa njalo lokuthi waphathwa njani labo bantu ababemthumbile. Simelele njalo ukuzwa ukuthi kambe inhlolisiso le iyenziwa khonapha ekhaya iyaphuma lani njalo lakhona ukuthi wathunjwa kambe ukuthi baza kwethulani ngakho. Sithabile kakhulu ngokwenziwe lidale lomthethwandaba ele High Court ngokuthi avunyelwe ukuthi aye khona ngale kule South Africa engavinjelwa ngamapolisa.
Then on our end we are still trying to engage the employer and start negotiations with regards to our remuneration, reviewing of our allowances.
Okwamanje lokheke sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende ngeholo lethu. Sinethemba ukuthi lokhu sizakhuluma ngakho ngokujulileyo leziphatha amandla zikahulumende ngesikhathi esilandelayo.
Actually waiting for whatever the result would be with regards to the medical report.
Alo ke ngudokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Doctors for Human Rights ubekhuluma esicingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Uhulumende usevumele umndeni kamuyi uRobert Gabriel Mugabe ukuthi ayingcwatshwa ezkozwimba esabelweni seMashonaland West ngesonto. Usibalukhulu obona ngokwethulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi bavumele ukuthi umndeni kamuyi wenze lokhu ngoba bafuna ukuhlonipha isiko labo. Umnangagwa uthi babambisana lo mndeni kaMgabe ngokungcwatshwa kwakhe. Ngakho ke uthi bazanceda ngendlela zonke kulokhu ukwenzela ukuthi abekwe ngemfanelo. Bekukhangelelwe ukuthi uMgabe owaphiwa isicoco sokuba i-National Hero uzangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre obekumele kwakhiwe isihonqo esibizwa ngokuthi yi-mausoleum. UMgabe wabhubha ekuqaleni kukampandula eseSingapore. Wabulawa isifo semvukuzane. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma idalela ePhalamende ekubandla leZanu PF.
Okusalayo umuntu nxa engabhubha umndeni wakhe kumele utho lapho kumele abekwe khona. So nxa imule umndeni wabo ubaba uMgabe uthi akahambe eZimba ngibona ngathi akulanto embi ngakhonokho kahambe ayobekwa ngokuthula. Belethe sihlukumeze isidumbu ukuthi sibele kusihlezi isikhathi esingakakwazi kwenzakale angaze ngibuze kelakithi eZimbabwe lapha. So ngibona ngathi hhayi nxa sibe kuqale njalo yihambe bekumbeko umuntu omdala aziphumulele ngokuthula.
Singathi ke lokho kade kuyakhiwa kuthiwa yi-mausoleum sokuyathiwa nipho.
I'm sure nxa ukuthi isichasi iyakhiwa izasebenza kwabanye bakhona abanye abazabuya ngemva kwakhe. Asiye dabe liqhawe elikhulu kakhulu bakhona abanye abangamaqhawe sikhona lathi sizabuya mhlawumbe lami ngingaqinisa ngithole ichance ukuthi lami ngile ngilale kumozili mina leyo ngisikhathi khona ngqala ngisho ukuthi isikhathi sokuyidlu. So I'm sure it can be used for other people. Ngoba isakhiwo kade siyakhiwa ngihulumeni bezimbabwe ibe singakhiwa iphesina mani yakomgabi bekuseze imali ezimbabwe. Ngakho-ke kungasebenza noma nakubani kube kubone ukuthi wona kufanele ukuthi wona kusetshenziswe kuye.
Ye, kodwa lokho kusoze kuyangisa uhulumende yini ukuthi bebethe bayakha lokhu kodwa sebesihambeka kwazimba.
Akulangisi uhulumende ngoba uhulumende akulanto ayenzileyo engakhulumisana ngalo mdeni wababa umgabe. Njengoba wezwa uvini umongameli ekhuluma ukuthi bona konke siza kwenza ngemuva sisekela imuli ekababa umgabe, especially kakhulukazi umfelokazi mama uGrace Mgabe. So from the word go, uhulumende kazangazama ukuthi afosele anything emulini yakababa umgabe. But lokhu kuzatshengisela ukudabukana phakathi kwemuli yakababa umgabe, ngoba yibo abadabukalana, ngoba yibo abavumayo khonoku, yibo abakhuluma ngendaba emosileni. Indaba yemusilema zange ikhulunywe ngohulumende, asingelapha engqondweni yethu khonoku, kodwa bona baceda hayi sina siceda una imathele imosilem. Uhulumende wavuma futhi ukuthi hayi sizakwenza khonoko, bakase ulungiselela ukwakha imosilem leyo. So uhulumende akulanto ayangenza ngayo. Instead uhulumende uyatshengisa ukuthi hayi uzamile ngamandla akhe wonke to bend and sweet izidingo lezifiso ezemuli kababa umgabe. Bona bodwa nje yibo kuphela abangabambananga, yibo bodwa abalobu lokuza ukuphikisana phakathi. So akuyangisa uhulumende lokhu kuze yangisa.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela iphephelandaba Mpophoma edalelwe ephalamende ekubandla leZANU PF. Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo amukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi yikho kade bevele bekukhangelele njalo akukho okuhle ngawo, abanye ngabathi amazwi akhe ayakha njalo apha uZulu ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sukela eqala ukungena embusweni kumnumzana uMnangagwa umthengisele ukuvula iZimbabwe evumela abantu bonke ukubana ngabe siyakwana sibe ingxenye yemuli yamazwe wonke. Lokhu kuthengisele even kubuya kuma-election for the first time eZimbabwe after inyongane kade isenzakala. Uvulile konke ama-observer team avela kubomelika ku-EU everyday ayiviyani madikasiboni kaneni khona ukubona kuyikuthengisela ukuthi naye akusona nto kumele silufihle nxa lapho sithambanisa khona sithengisele sithambanisa laphana sicorrekte sihamba siya phambili khona kubana ngumoya okuthengisela ukufuna ukubambana lamanye amazwe obekungayenzakale ngesikhathi sikababa umuye ubaba umgabe wahle ade ahlaba utshele Darren nje ukuthi wona Tony Blair wona keep England keep my Zimbabwe. So ama-functions they are real and they're hurting the ordinary person more than just that they intend to head. Ngoba ubaba uMnangagwa uyangena kwilimousine yakhe lama-bodyguard akhe atshaya zambele uten afika adliudle eNew York nakanye e-America yangikhona angithi. So uyabesithi yona umthagathe ngaphi nxa ekwaniso ukufika aze afike right by your doorstep in America. So it shows that those functions are not targeted, they are killing the ordinary person. Ama-human rights ethu abantu leZimbabwe are being affected by those sanctions.
Baba Chabangu, nangu uyakhuluma ubaba uChuma lapho uthi hayi ama-sanctions lawo kuthiwo a-targeted kawa-targeted abulala isizwe aphambanisa lelungelo likaZulu. Uthini wena?
Ngiyamuzwa umfowethu uChuma uyahlabelela into efileyo. Into esivele sifile ayihlatshelelwa, iyagqitshelwa, iyagebhela igodi igqitshelwe, ingcwatshwe kumbe ilahlwe. Lokhu akwenzayo hayi ayisikho. Ama-sanctions akhona and ama-sanctions iZANU yiyo yazifakayo kuma-sanctions. Asoma-Americans abafaka ama-sanctions kodwa ngenxa yokuthi abalandeli isisekelo sombuso bayabopha abantu, bayabopha babaginya abantu, baye basifisa babasifisize babenzeni, yikho okwenza ukuthi kube lama-sanctions. Ama-elections ayenziwa, ayarigwa, izinto zonke zenzana ngazivalisa silanga lize liyethona. So ama assumptions are so nto efakwe ngama Americans izano yazakela yona
nanto udaba mnumzana Chuma ye uyavumelana laye yini umnumzana Chabang
ubaba Chabang ngeke ngavumelana naye ukho nokho ngenxa yokubona sikuthana mina ngoba ubona uyehluleka ukubona ubona ubaba umnangako bekumele amnike ichance lokusekela ukuthi into zonke azizamayo yiphuthi kunile ngasebenzile kupositive abe ngizama ukuthi ngabe kuyalungisa isilinge ilivi ngizini ukurealina imithetho in parliament and so forth kodwa ngenxa nje yokuthi bona bavele bale attitude abayasebenzile abasakuboni konokwana okuhle okwenziwa ngobaba umnangako bona sebona okubi kuphela mtshokotsho the took time to really look at it. They were about to have. In the way, I'm not going to ask them to name. I think couldn't miss a name. Because in the Kumbula Abda election, I was having a woman who was living. Why is the Chan Misa is a part to play in this new dispensation. Let's all come abroad together. The one of the one who had the same, you know, the message they were assembly, you know, I see later. Won't go around me, I want to say, I don't know how much less than I had it. When I'm going to put it, just the same evening, like that, they say, almost an empty room, or Zambia, the same thing. I don't know how to say, United Nations, you must remember that they're also there to network and look at the other things and just sit in that auditorium and be listening to speeches. So that was the thing, and I'm going to say, I'm private meetings, with whoever target any groups they might be having there. So it's nothing sinister. We don't want to be a
Nomzana Chabang, isikhathi kasavume ungasigqibela uhlelo lwethu usitshele ukuthi uthini wena ngamazwi kababa
Chuma. Uchuma kakulanto ayithoyo ugida ezidakezela ungani uphila eEngland kumbe ungani uphila eAmerica naye uphila eZimbabwe kakumelanga akhulume ngalindlela akhuluma ngayo lamhlanje abantu bathwele nzima sesiphila ngeparallel market, i-black market, i-economy isisetshenziswa ngangasese, yikho lapho sesiphila khona. Kodwa khona kulo hulumende, uhulumende wakhona nguye onika futhi abantu, omunye wakhona umntanakhe, abanye Crock Motors yiyo esupplya izimoto uhulumende, yibo abakontrola i-black market. So ungeke ukhulume ngomnangagwa. Umnangagwa is the worst thing to happen in this country. Umnangagwa even ngesikhathi sikamzilikazi abaphila ngesikhathi sikamzilikazi abazange baphile ngalendlela. Abaphila ngesikhathi sikamgari nesikaSmith abazange baphile ngalendlela. Le ndlela usifisele asikwazi ngemuva ku-18th century. So luthuma okhulumayo ungani kumbe kulomuntu omfake amajekiseni ukuthi akhulume kono kwakukhulumayo abantu balala phandle kathe sasilamagesi eZimbabwe sesipheka ngenkuni ilizwe kambe lizaphila njani ngenkuni umhlaba wonke athi kabayi-deforestation akulamanzi abantu akula impuphu ikhwela isingabo-100 rand kuyini kono.
Alo-ke umnumzana Sengezo Chabangu, isiphathamandla sebandla le-MTC, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Abomsakazo we-Voice of America Studio 7 bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo e-Media Center e-Harare babe lombuthano wokuxoxisana lezakhamizi zakobulawayo i-town hall ngesilungu kucetshiswana ngendlela yokuvuselela amafekitali kuleli dolobho. Intatsheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu ukhona embuthanweni lo. Siyakwamukela Anastasia. Ye, ungasitshela Anastasia sizwa kuthaka umakhaza lamhlanje khona ngapho kobulawayo kodwa abantu baphume ijumo na?
Abantu baphume ijumo babuthene lapha eBulawayo Rainbow Hotel lapho esihlafuna khona udaba lokuba uBulawayo engavuselelwa kanjani. Abantu bathi kuhle ukuvuselela uBulawayo kodwa kukhona okudingakalayo ukuba uBulawayo avuselelwe ikakhulu isifiso sakhe uhulumende sikhona na ekuvuseleleni uBulawayo. Bakhuluma ngodaba lokusilela kwamanzi, bakhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi ukuthi uBulawayo engavuka kanjani uma amandla kagesi namanzi esilela. Bekhuluma njalo lokuba amabhanga awalamali uBulawayo uzavuka athini. Bekhulume njalo ngemitshina esimpilo emidala esemasekthalini akobulawayo engasasebenziyo bekhulume langenkampani kaloliwe lamanye amankampani avalwayo kobulawayo ukuba kawasebenzi ngendlela ubulawayo engavuka athini bekhulume njalo ngokugwelegwele i-corruption abantu bathi kobulawayo kule-corruption eningi kakhulu ezweni njalo ngesikhathi kusiba le-indigenization abantu bakobulawayo ayisibo abafinyelela ukuthatha amankampani akobulawayo okwabangela ukuba amankampani akobulawayo amaningi avalwe ngakho kuzawuba nzima ukuba ubulawayo athuthuke bakhuluma ngokuba abasakhulayo kumele bephiwe amathuba okuba nabo bekhokhele kodwa kabawo amandla okuba abakhokheli ngoba okwakhathesi ilizwe alimanga kuhle yonke into isezandleni zikahulumende lo mbuso wezabelo lawo awukaqali ukusebenza ngoba uhulumende kanaso isifiso sokuvuselela ubulawayo
ye ungasitshela ukuthi abakhulumileyo abaziwayo awuzulu angababazi ngobani
esithe saba nabo kupanel yethu esikhulume nabo ngubaba uHinosi Dube uChalimane Bulawayo United Residents Association uReginald Shoko i-economist sakhuluma noJona Nyoni umlobi njalo isikhulumi esidumileyo kobulawayo umphathintambo wezamafekithali kobulawayo ubaba uNdlovu kanye nelisanga ukubuya lelunga ledale lephalamende ebesilinqosulela lo alenelisanga ukuza ngoba belibambekile emhlanganweni
ye manje ungasela ukuthi ngalokhu abakuthoyo bona abantu bayakhuluma na ukubana udaba lwe-devolution lungaphathisa na udubo lwakobulawayo
bathi uhulumende kumele azimisele afake imali ku-devolution of power ezakwenza ubulawayo avuke bethi uhulumende kumele anike lamandla ikhansili yedolobho lakobulawayo ukuba isebenze ithuthukise uzulu kodwa okwakhathesi imithetho ekhona ayiniki abantu kunye lekhansili yakobulawayo ngisho layo siba lukhulu wakobulawayo kalawo amandla okuba ame athi i-devolution of power kayisebenze ngoba uhulumende uhambela emuva edabeni lolu obelunakho ukuba lungavuselela ubulawayo bethi ubulawayo njalo wathiwa wafakwa ezingeni lokuba uyi-special economic zone kodwa akukacaci ukuthi uhulumende na uvele umingaphi ekuvuseleleni ama-industry akobulawayo njalo bethi indaba ye-devolution of power izasebenza kodwa isoze isebenze iqine edolobheni lakobulawayo ngoba amankampani wonke amaningi asebenzayo okwakhathesi asezandleni zabantu abangasiyiwo obulawayo okuzakwenza kube nzima njalo ukuba ubulawayo athuthuke ngoba ngesikhathi imali ifakwa bayithatha beyibisele lapho bona abasuka khona abayitshali kobulawayo okuthiya abantu bakobulawayo bengenamandla
udaba lokuletha abantu bazosebenza bevela kwezinye izigaba luphethwe na
udaba lokuba abantu bayasebenza besuka kwezinye izigaba luphethe kakhulu lapha bathi abantu bona babona bengalamandla ekubuseni ubulawayo bathi sokungcono beqale okunye okutsha ikakhulu ezamasiko mhlawumbe zingavuselela ilizwe ngoba kwezomnotho ikakhuluma kubaniswa ekwenzeni imimpahla kumbe amankampani athiyeneyo awakho ezandleni zikabulawayo bebanisa ngisho la inkampani kaloliwe bathi ayikho ezandleni zikabulawayo ngakho kuzawuba nzima ukuba ubulawayo avule ambi njengezolo
hayi siyabonga Anastasia ube lo busuku obuhle
ngiyabonga nani
ye leyo ke bekuyintombi endala Anastasia Ndlovu ebesixoxa laye ecingweni esemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bebambene le nhlanganiso ezimeleyo e-Media Center besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-fast 6 kodwa ke okwakathesi yanini ke ku-Studio 7 Live Talk igama Chris Gande lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.